So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala muyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 uCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwesiphathamandla sikaHulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisiye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
EZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazwe kugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi besuka bathi isikhali zakho lo nkomo zingani.
Uhlelo lwe-Edulinki lunceda abantwana abaningi kweleZimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yiphi abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo. Bathi uMnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecathangelwa ukuba watshontsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kilograms inhlanyelo yomumbu lokunye, kumele abhekane lamacala la hathi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. UMnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abakuhulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze corruption. Kumele kuqalele phezulu khona ngale. Qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yokuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu onjengominister onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha. Akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo, mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kubotshwa abantu abanjengalabo u-Deputy Minister lo u-David Karoro. Ayisiye yedwa, bakhona abanye labo abanjengaye u-David Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo u-Karoro abaye babulala inhlelo zikahulumende. Bona u-President ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyo. Kodwa ngamasela.
UMnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elubusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kweleZimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukaPresident uthi Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokhu kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elobusayo.
Lokhu akusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uKumbirayi Kangai esese nguminister we-lands and agriculture watshontsha umumbu owawungowemali eyayisedlula 228 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengominister of energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Wacubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende kababotshwa kwele Zimbabwe.
Kunzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi factional fights. Angithemba ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kutsho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathi andakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webele abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphi bail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okutshiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abahulumende okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla kubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangele. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kwinhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba. Zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle wasethiswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegciwane le-COVID-19.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Tariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokuyenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke sokuyenzwa yikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Nixon Chuma ohlala eNyathi esabelweni semathebeleleni North.
Njengesihlalisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi embona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbeni esiyenzele okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo ama basic commodities ikona yokho kuthiwa ama basic commodities sokubhula
lokho kutshekele ngonkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka impupho isinkwa lokunye
ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhu ithukela ngiyathenga impupho ngiyathenga kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani i-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine lele Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, siphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Iyakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ngcwethi kwezomnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo, hatshi izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yesinkwa namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebiza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Wezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Wezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubudwe leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Masibisa ngesikhathi sempi.
Ingoma ezihlabele ziyala kathi thinta nenya uqala lana yakwenza uhamba lana kuthi wamana mama
iti amaina baba Musa ndichemele
yei
kene ndafa iwondo ndimi ndakazvita Musa ndichemele kene ndafa iwondo
Hey, Masibisa.
Eh, sitese sikona ngale sesibona sesithi kwathi amqabu kotshela bazali baba. Oh. Aye, tshela bazali, thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Oh. Aye. Sasimba ekhanda.
Ingoma lezihlabelele.
Yeah, hoy. Oh. Oh. Hay korera. Hay. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Yeah. Come, guerrilla. Hey.
Yeah.
Hey, commander. Hey.
Yeah.
Hey. Mwa uli tutabela la pombo uwe.
Zazvizo. Hai kukwana wae kukeli. Tina silande le mufa kupeli.
Itono pezu.
Hey, ate mkavuko. Tena vazale kaya wo. Yeah. Tena vazale. Tina siyeza. Siyeza. Tole Zimbabwe kanda wo. Aye, ye labazali tina siyesa.
Mdala wambona wena kwa nko.
Kakulu.
Hey.
Kakulu.
Yabu ilizwe. Wonga puwena kwa sokutuwa sisifaye.
Nansi St. Paul.
Kusotuwa liena.
Kusuka St. Paul kwa sokutuwa zaidi oshanganiswa labanyi. Sasuka St. Paul ngaya eblawayo. Eblawayo ngaya ngena Edwelin, ngapume Edwelin.
Waba lisoche?
Ngapume Edwelin, ngangene Bread Baraki. Ngapume Bread Baraki, ngangene Enkai, sendi socha. Ngapume Enkai, ngangene Kezi. Ngapume Kezi, ngaya Enyanzura. Iko lapa ngapume lakoni.
Wati mupulaizwa.
Wati mupulaizwa kuna lapi.
Manji nabai sikase kukura hundu use sochi nwene.
Sikase kukura hunde. Nganze nseka. Kate nseka ila.
Wawusu kichiwa.
Sikase kukura hundi. Babu ya baso mbamba. Plum tree.
Eta.
Sikise oko la iti mopu. Kati wana base kila wana babe mbaba isbamba. Saa batu isbambila lapo. Saa tata sofa kwa emangwe. Imangu ilapo ikwela ngabona kona kuti yalapa seku raiti. Wabati wefika bati isukali zako lonkomo singa.
Nibuza we?
Ngati isukali mina sasa renda. Bati ulamanga. Umunu amilu. Lalo. Kwa kule ring la kule ring la. La maswa nilawe tu kule ring kule ring la. Kwa kule ntambo kule kunyunga ti mchina lo tunga yoloko. Mabiti.
Babe kufaka kuro.
Mabiti ugeti. Uyabona kukanya inkanyezi ezi blue lelo kuzeni. Mina ngathola sengimazi kuphela uthuvise liphume. Ayineka ubhothi uthuve eliqindileyo. Uyazwa seligeleza kuphela la.
Ngobuhlungu.
Ngobuhlungu lo wesi kwasefile. Kwathi kusuka lapho nginjalo. Urenkadi ngingafambisana. Ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu. Ma ngithi anyikinya sontwala abantu sebefile. Ngathi ngithi ngathola abantu sebefile mina. Ha. Lapha sekuyi problem lekazi la. Kuthe mbayi 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 ngabona kubuya omunye. Umpolisa lo mfazi. Bathi yabe ke. Uvukile. Ngathi eh, ngibela. Babe ntata. Ngiyotintwa ngiyofaka kwenye indawo. Niko lapa engahlala khona. Kanti sihlala khona lapho nje basiplanela. Ngoba bona babethi bafuna amagorilla. Imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridging. Leli scenario bridge lela. Ngicela kwa. Kuplus yobulawa. Ngoba kanje siyobulawela ngapha.
Ngoba sifake imota zelihamba.
Eha.
Ukuthi wena uhlekile ukufa lapha.
Eha.
Somele efela le ekhezi.
Niko lapha safika sabanjwa amapolisa ebridge lalala basiphendusa bayisibuyisela futhi ngapi.
Lahamba imota kabani lapha emasosha?
Ezamasosha.
Bayasiphendukisa.
Yeah, basiphendukisa. Sayikhesi. Niko lapha sagadwa ngamapolisa right through. Sathi siwa khona lapha sesibuyisela emakhaya. Amapolisa abemeka sure ukuthi abantu bagadile ibhasi eya kosibani ibhasi idumile bahamba.
Amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapolisa.
Yeah.
Kuthi lapho phosa la zangabe khona ngawo ukho.
Hayi ngabangazi, angabe sangafa kudala. Ngabe sangafa kudala.
Usuvele uzuphelile ukuthi vele asenziya ulalwa ngayo imoto le ikona.
Inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
kanje. Uthatha ngapi
lapho? Kade kuthungela ngeplastiki kamasipara la mnyama la. Lala. Uplastiki amanyama.
Uthatha ngapi intwala? Lapha level lokho.
Akula ngubo akwasange sembathe ingubo lapha wawungayimbathi
wasathi isikhathi singanani lapha
ngahlala 9 months
siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda obexoxa lomnumzana Langato Khuphe owalwa impi yenkululeko. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sengangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwaseDenmark okuthiwa zabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kweleNigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso i-European Union. Lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo
esizabala ke izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 siza kuma lapho esiya kuma khona kufundeka kanje ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ungenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini yonke impahla eyigugu siyakuyifumana gcwalise izindlu zethu ngempango verse 14 yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile abantu sebalahla unembeza ngokufuna izinto abakwazi impela ukubana isizo zabo gazi bafanelanga iBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami uma izoni zikuye ngawungavumi nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu kimi yibo engithi izoni yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school abantwana be-primary ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi izoni nxa zisiyenga singavumi sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni zibuya kwesinye isikhathi ungazinazelele ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa elanga litshisa azabanjelwe esambuleni nabanye kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni engxenye abuye ethwele lezipho ezinengi zokuhuga abantu babamlandele ebubini bakhe ungayibala kahle uyibuyele le indaba le ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele ezoni wena ndodana uzakuthola okunengi ube ingxenye yabo inkohlakalo yiyo ekhona abantu bathengisa imphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda babatshengise ubukhazikhazi lobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula siyakuthatha ngodlame umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda kumbe linina elikhanya lisutha hamba ngemota enhle abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu babe sebesithi buya ke lawe siza kuqathela lawe kancinyane bantu benkosi singavumi uyengwa izoni singabi ngothathekile singathandi inotho engcolileyo singathandi ukudla okungcolileyo yebo singakudla ngoba sithi silambile kodwa lokho okunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni asikhulekele thixo nkulunkulu olungileyo sicela umsalothando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
zabatsha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke ejikelele ye unjani Ndlela
hayi ngiphilile uphila njani lawo
hayi siphile mfowethu so ke akusitshele lapha siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link kuyini khonokho
lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma university
li akukhulume ngakho sibili ujule usitshela ukuthi
uhlelo lolu vele lume njani umuntu nxa efuna ukuba nazi kumele ahambe njani
uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu edinga indawo siyathola ukuba nokuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna udinga izindawo emazweni kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela kodwa bathole ukubantu bathole ubunzima wokuthi bathole izindawo thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamavisa okuthi bayefunda emazweni
libancedisa njani ndlela
thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama-university afunani siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe njalo imali abalayo inganani njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipha abayifunayo kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapho ayafunda khona abe khululekile njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni
so nxa uqalisa vele umuntu umbamba njalo ukuthi ugcina ukukhuluma lapho libagola njalo lapho ukuthi sikhulumisa
sile website esengathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapho thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi zilathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanele akwenze sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapha afuna ukuya khona bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa uzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student sizathi hayi azikhuphele zo mali bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekile uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amavisa okuthi bayefunda lapho abafuna khona so thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amavisa okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe
sizokuthiwa ke i-ejuling siyanceda abantu abaningi kakhulu baningi kanganani
umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile ngoba asikho kuphela eZimbabwe la siseSouth Africa siseBotswana siseSwatini siseZambia leMozambique so sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni ngoba into esiyabe siyikhangile ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola ukuthi lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibekhona labantwana zofanele bephenduke ekhaya o lapha efika ehlale khona athola ukuthi impilo angayijayelanga le bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehluleke ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe
so liyabalandelela
yes siyabalandelela thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu edinga lakho lalokhuya ngeyinye imali eyabe isihamba so kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili
ye asithi na umntana umadube lamhlanje uyakukhangela khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani
inombolo zami zithi +26378279978 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email edulink.zimbabwe outlook.com. Wonke lokhu ngamabala amancane. Or angene ku website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabatsha besixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link. Ye uhlelo lethu luma lapha, Oliver Lisayo emoyeni uKips Dube. Lilale.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.